Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza ese Washington DC.
Onamukela emsakazini we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Mpandula 2024 ngujabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi emaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusasa amazwe omhlaba akhangelele ukunaza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, umnumzana Antonio Guterres, uthi lonyaka usuku loluqathekile kakhulu njengoba kulamazwe angamachumi amahlanu aseqhube ukhetho, lamanye azaqhuba ukhetho lonyaka. Kumbiko wakhe uGuterres uthe usuku lolu lupha uZulu ithuba lokugcizelela ukuqakatheka kwamalungelo oluntu, ukulandela kwemithetho kanye lokusebenza kuhle kwenkantolo. Usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabalwela amalungelo oluntu lamababandla ezombusazwe abalokhu bevalelwe ngemva kokubotshwa besethu samacala agoqela ukubuthana bengelamvumo kanye lokuqoqa ukutshengisela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit owaqhutshelwa eHarare ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu sezikhuthaze eleZimbabwe ukuthi likhulule ababotshiwe laba njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
EZimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonishwe umthetho, kuhlonishwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasoze ubotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iconstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba basezihlalweni kwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, kwaphakamisa, kwakhuthaza, ukwavikela njalo kuso sonke isikhathi, kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu mbu kuleli yaqembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihamba isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngapi. Nxa siziqathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapholisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa lamalungelo avikelwe yi-constitution, lamalungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele lolusuku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise lizwe lizikhangele esibukweni, libone lapho liselela khona, liqondise lapho liselela khona, libambe lapho libambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lonyaka i-United Nations kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe-artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eleZimbabwe, singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
Asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku-artificial intelligence kumbe imitshini yakulezi nsuku. ngakho ke kusese lethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba artificial intelligence ukuthi lizithuthukise kukhule zomnotho kudaleka imisebenzi kube lula ukuthola izempila kahle kube lula ukufunda kube lula ukuthola imininingwane information ulwazi kube lula ukuvikela amalungelo abantu
Umnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ubesecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Kodakwashe Musaka okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe.
Lilanga lapha okuthuthukiswa khona izimiso nezimiso zentando yeningi emhlabeni wonke jikelele. Lilanga lapho okukhuthazwa khona uhulumende ukuthi baqinise izikhungo lezinqubo zentando yeningi. Njalo singakhangela leli langa sibona ukubana kusekelwa amalungelo abantu kanye nomthetho. Lilanga lapha okuqonqoselwa khona ukuhambisana kwamazwe ngamazwe kanye lokubambana ukuze kuthuthukiswe intando yeningi.
Nxa sesikhangela eZimbabwe lingathi lokhu kumi njani iyalandelwa na imithetho yelizwe njalo kusetshenzwa kuhle na emadala omthethwandaba kanye lakudaba lwamalungelo oluntu.
La amalungelo abantu lomthetho eZimbabwe kulondolozwa kakuhle njalo kuqutshwa kakuhle sibili singakhohlwa khona ukusebenza kwamadale omthethwandaba ukubana lapha eZimbabwe basebenza egcekeni bengela kungenela kukahulumende bengela kwethuselwa besebenza kakuhle lokho okuyenza ukubana bevikele amalungelo oluntu. So siyathaba ukubana silelizwe elikhululekileyo, ilizwe elilondoloza imithetho, elilondoloza amalungelo abantu. Kodwa nje asikhohlwa ukuthi kulalaba abathanda ukuhlukumeza imithetho, bengahlukumeza umthetho sebefaka kungani ilizwe alilondolozi amalungelo abantu. Laba bantu tena sithi yizigebenga njalo yizigelekeqe, bamele bengene entolongweni laba bantu. Bengangena kutsho ukubana asilondolozi amalungelo abantu njengelizwe. Kutsho ukuthi sililizwe elivikela abantu balo ezintweni ezimbi.
Umnumzana Kodakwashe Musaka ukhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe FAZ ubesecingweni leStudio 7 eHarare. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Iningi labafundi lihamba umango omude lisiya esikolo lingatholanga okuya ethunjini okungadala ukuthi abanye bachiye isikolo. Kodwa uhulumende uthi gakho umfundi ozachiya isikolo ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele ngokuncedisa abafundi ngokudla kanye lamanzi lapho besesikolo, iningi lizahlala emakhaya.
Abantwana ezikolo kumele ukuthi khona luba bayenze uhlelo lokudla njalo khona babekwenza, kungaba lipholisi, kungabe ukuthi bathebele isishwalezi, lokho bezathola something ezangena esiswini ukuthi umntwana laye. Ngoba nxa kunje somntwana engadlanga lotho kutshengisa ukuthi izinso zesikolo vele kasithandi. Nxa umvusisa isikolo vele uyazikhala, ngoba okunye siyakwazi abantwana ukuthi kuncane lokhu bagcina kusuka la ma-drop out amaningi kakhulu ebantwaneni besikolo.
Kwezinye izikolo ezigoqela eSensimbi Primary abazali sebethola amanzi bawahambisa esikolo ukuze abafundi lababalisi besizakale ngoba kungela manzi eduzane. Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe, unkosikazi Thando Mauba, oyemata namombe, uthi bavule izikolo, bebhekane lenkinga eziningi.
Isikolo zivuliwe sibili, loba nje kuvulwe ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi iholo akula elimthokozisayo. Ama-school fees abantu babo ababhadalwanga, nampo sebesiza njalo bezobhekana labantwana abangabhadalelwanga ama-school fees, abantwana abalambileyo, abantwana abangalamanzi ngoba izikotsho eziningi amanzi awomile. Sizi kakhulu ukuzabhekana nababalisi labantwana ngaleli themu.
Uphinde wathi lanxa uhulumende sethembisa abafundi ukudla, kuza kuba nzima ukuthi kuyefika esikolo ngoba abazali bengelayo imali yokubhadala izimota zokuthwala.
Okunye okukhona indlala, loba nje uhulumende epledge izimpuphu ukuthi abantwana baphiwe ukudla, kodwa ukudla lokhu kukhatshana ngoba kuzwakala kuse-GMP. Angazi ukuthi izimali zabazali ziyavuma ukuhlangana yini ukuthi beye kuthatha khonale. Bekungabe kade kulicebo elihle ukuthi nga uhulumende etsho njalo ezama ukuqeda indlala le. Ubise ukudla kwabantwana eduze, uyawabisa lezi thewu.
Ukansila kwa-13 eGaranyemba, uMnumzana Nicholas Ndlovu uthi kumangalisile ukubona izikolo zivulwa kungelamanzi.
Indaba yamanzi iluhlupho okumangalisayo. Uhlupho sililo lokuthi mina wendlela engicabangela ukuthi izikolo azisoke zivulwe. Ewadini yami lapha kulesikolo sesimbi asilodubo olukhulu ngeke ngaze ngabhala ngaso sibili ukuthi khona ngakuyavuma la amabhawuza ngayafakwa. Ye ukudla kubuyile impuphu kuphela. Kodwa idube endibonayo oluzahlupha isishebo ngoba abazali imali ukuthi bayikhokhe imali yokuthi kudingwa isishebo. Kukhanya kuzabazimela, izaba khona impuphu sibili kodwa isishebo ngikhanyelela udubo sibili oluzaba khona.
Isikhulumele kugatsha lwezemfundo uMnumzana Tawungana Ndoro uthi urhulumente uzimisele ukuphathisa abafundi ngakho seqoqe ukudla kwabo. Uthi njalo baphakathi kokugebha izikotsho esikolo ukuze balwise udubo lokusulela kwamanzi. Abafundi bemaphandleni bahlezi betshiya isikolo eminyaka yonke ngezizathu ezigoqela umango omude okuya esikolo kanye nendlala. Elezimbabwe lihlaselwe indlala enkulu lonyaka njalo izizalwane zakuleli ezifika phose izigidi ezilitshumi 9 million zidinga ukuncediswa ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Patricia Chabalala oqoqetsha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu, amatshitshi lawa waphatheka ngoba kuvele kulisiko lethu ukuthi kube namatshitshi. Yikho abakhona ngaleso sikhathi okwalifanele babekhona endlini.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe. Lathola yini imvumo kuhulumende kumbe hayi lazenze?
Hayi, kuvele belisiko lethu, livele lithi itshitshi ngalizili ngoba intwana intombi nto into engakaphinjwa. So vele bona nxa besenza isiko lomtshitshi abagoli ngaphezulu nogqokela njengekhonkhana isitetana kwakho ngamabhidi. Sasigcwalisa isiko ngokwalo, sasinto ezaliyile lokhana kokugqoka phezulu kokokuthini vele akusikho. Siyabe sifunda ukungayisikho, sithethana zona inkulumo yenza ukuthi yathi abagqokanga lithe njaninjani lingenela into ezinenyeo.
liyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu
silabo sibili abakhulile abazinkombinto abagcinile silabo abama-17-18 khonapha 19 siyaphezulu nabo kodwa siqalisa ukuthi itshitshi lise lifundiswe lilinani afundise isiko lebe ibisilinane lihlabelele izingoma emfundane namathini so silabo abakhulileyo sibe nabo abanani baqalise labo bekancane ngaya bekhula bekhula
kuyini kahle kahle elibafundisa khona
sibafundisa kakhulu ngokuziphatha ukuziphatha yibizigcina i-hygiene ukuhlamba ngokuziphatha kuhle bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ozazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakafiki umuntu oyintombazane kumile ecansini ngomuntu oyabe esemzilile wamilobola eseshade nawo kolokhu kugeza kuyafanana nje lasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini akhe bahlambuluke nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule aziwatshe zihlale zihlambulukile siyakuthi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani inhlonipho ukuthi mhlonipha abantu abadala sibafundisele ukuthi bazibumbe babumbeke babe lombeko kumele bazivikele bengayo emacansini isikhathi singakafiki bahlonise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo ingubazi ivulamakwa nokuzithwala umntwana ongaphandle komshado wakhe bayenze indlozi yakhe ukuthi umntwana lo uzahlupheka kakhulu
wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi umzilikazi liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
owabemnyaka ube muhle kakhulu singathi khona nje sicalisa sisuke kuhazibeni sibuya esithoko kube nomehluko sivunye ukungena ngapho okwesigcoko kubuleni sibe sikavunyelwa ubaafane ukhumale behasicoshe akuthumeke lapha ngiqibeniphubani masinya kodwa ngiyaushuthe yafika laphana zafika nekhosikhathi umntawane wasi-adresa asivalesa umuntu khona lokuyani wasi-adresa kuhle wakhuluma lathi kuhle hhayi sazikhabhela kuhlizi imota zethu sasihambela kuhle abantwana nabo bazizwa besimelile amatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abeaplanshi bebekhona beshubeshakekukhulu namathishethi esasafrika bekhona uhambe muhle kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshishi ele intombi somhlahlandlela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane ilami uzithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo
Sangala phuma lendaba Sangala phuma lendaba ashona lendaba Sangala phuma lendaba Sangala phuma lendaba lachona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sisenkayi esigabeni sechayane kuward 6 lapho okulezakhamizi ezilichumi lanye ezingenelwe ngamapholisa emizini yazo kusikhatshana esedluleyo azibhaxabula kakubi Inhlanganiso yamagqwetha amela izakhamizi lezi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapolisa la ayevela enkambeni yemanoti police station eGokwe njalo ayesethesa abantu laba icala lokuntshontsha ithi amapolisa la ahlabelisa abantu laba ingoma zempi yenkululeko ngolimi lwesishona futhi owayesehluleka ukuhlabela kuhle ngoba engalwazi kuhle lolu limi wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Sixoxe lelinye lamagqwetha amela abantu laba, unkosikazi Priska Dube.
Kwanakanelwa ukuthi yibo abantshontshe idizili, idizili ababengazi lutho ngayo, amapholisa angena emizini yabo bengelancwadi evunyelweyo ngokusemthethweni ukuthi bengene, beqalisa ukuguduza, befukuza, bedinga. Ekuguduzeni lekufukuzeni kwabo bathi bona bathole lezikhali ezingaba zisetshenziswa imdeni leyi ukwenza amacala thize esigabeni. Ngaleso sizathu basebebutha abantu ababekhona kulawo maguma, bahamba labo. Ekuhambeni labo babaphatha ngendlela engayisiyo ekhangelelwe ngomthetho, nxa kuyukuthi sikhangele isisekelo sombuso u-section 219 we-constitution yethu ka-2013 okubeka mgceke ukuthi amapholisa umlando abalawo kusizalwane seZimbabwe yiwuphi. They must uphold imthetho yelizwe leZimbabwe.
Libhalele abakhulu bamapholisa incwadi lisithi amapholisa la kumele ajeziswe. Ngubani kahle kahle elimbhaleleyo futhi lifuna ajeziswe njani lawa mapholisa?
Yincwadi esiyibhalele u-officer in charge we-station leso esikhiphe lawo mapholisa. Sibhalela njalo lo officer esimbiza sithi thina ngu-officer commanding inkayi district ukuthi ebekwazi ukuthi esigabeni sakhe okumele ebe elipholisa elikhulu kule-station esinjalo esikhiphe amapholisa afike ayenza isiga esinjalo emphakathini. Incwadi esiyibhalileyo balaleli kumele likuzwisise yileyi ebizwa kuthiwe yi-letter of complaint, yiyo eqala indaba. Bese sinika thina ngencwadi leyo umlando wamapholisa ukuthi kabahluze behlole ukuthi kwenzakele yini, and then bona kungakapheli amaviki amabili besiphendule besitshele ukuthi kwenzakaleni. Sesimelele ukuzwa kiwo amapholisa ukuthi baphendula besithini singakakhwezi indaba isiya phezulu size siyefika emthethwandaba.
Enkantolo lapho liyabe lifuna ukuthi abantu laba bahlawulwe.
Yikho kanye esikukhangelele ukuthi sikwenze, ukwenzela ukuthi sidile lalokho esikubiza sithi police impunity.
Lithi lina abantu laba bahlabeliswa ingoma zesishona, kwathi labo ababe sehluleka ulimi batshaywa kakhulu. Ungathini ngalokho?
Okunjalo kuyasilulaza thina sonke njengamaZimbabweni ukuthi sibe lokuhlukuluzana ngezindimi. Kusilulaza ikakhulu futhi nxa kuyinto engenziwa yilabo okumele begcine umthetho welizwe. Ngakho yikho okwenza indaba leyi ingani iyahlukuluza abantu abaningi over and above laba abayibo who went through the whole thing. Ngesizathu sokuthi isisekelo sombuso esesileminyaka elithumi elanye, 11 years, sikubeka obala ukuthi indimi zonke ziyalingana. Number one. Number two, sikubeke obala ku-section 56 ukuthi akungabi lokuhlukuluzwa kwabantu ngendimi zabo, ngalapha abavela khona, ngalapha abahlala khona. So kulama esithi thina yikwephulwa kwamalungelo amaningi kakhulu endabeni leyi nxa kuyikuthi amapholisa ngempela akwenza.
Unkosikazi Priska Dube ligqwetha. Ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo, ungadinwa la usasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMaskandi osacathulayo ozibiza ngo King Vocalist ephethe isingo yakhe elesihloko esithi wadlala ngalo. Linsizwa idabuka eKezi kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo Ntungamile Nkomo we Studio 7.
ngumthokozisi engizalwa eJezi esigodini sakonyongola ivillage bomthipsane emculweni ngiqale ukucula 2022 lapho ngakhipha khona isingqi but ngangekho ngiwa ngangihamba nabanye abafowethu nje basekhona namanje basekhona namanje sisise sonke impela
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Manje ngise-South Africa eGoli, ukuhlala ngihlale e-Alexandra. Inamba zami ngu-084-233-7026. Ngiyatholakala and umculo wami anginanhlobo layo to ama-USB angiyenzanga nama-CD. Ngidayisa from ku-YouTube. Yabe ufuna uyakhona ukuxhumana nami bese ngiyamsendela i-link. Nakhona nakhona ngangena ku-YouTube ethi ama-vocalist amahle uzowubona ukhona umculo wami ku-YouTube.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngicela lingixhase kakhulu ku-YouTube ukulandela umculo wami and ngisazoqhubeka. Zikhona ingoma eziningi ngo-October kungaba ne-EP or i-single track futhi engabuya and eziningi ingoma enginazo ziningi but ngokwamandla ngoba ngabe nginamandla amaningi sometimes ngigcina sengigweme ezinye ngikhipha ama-single track zona ukuba yiningi ziningi but ngo-October ngizorekhoda vele i-1 or 2.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyaza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singakehlukanike esikhangele ebezikhokhela. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlasele indlala kanye lodubo lwamanzi. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.